kukhanya kulodaba olunjalo lathi siluzwa amafungahunga ukuthi kakhulu amalunga ethu emathebheleleni north baphumile-ke le maphepheni esithi bona-ke sebesajoyina umduru kodwa-ke kuyinto nje engani iyasidanisa kakhulu.
Inkulumo ebelilazo isikhathi sonke lesi esokusebenzelana zihamba njani?
Inkulumo beziqhuba sibili kodwa-ke kukhanya-ke ibandla likamduru leli iZim People First njengabantu abasuka kuZanu PF ideni yezanu kukhanya ngani lokhu ikhona kibo. Siyathi siphuma emhlanganweni official kunegotiatwa bese befonela-ke amalunga ethu munye ngamunye ukuthi babuye bazobajoyine yikho sebekwenza. So sikhangelele ukuthi kungenzakala-ke bahambe laba bemathinoti abaphuma emaphepheni ethi bafuna ukuhamba. Sikhangelele ukuthi ngolwesine bangabikela umhlaba, bangabikela ibandla ukuthi sebehamba, ngoba sikhangelele ukuthi sibe lama-toxic azaba khona kusasa. Yiwo-ke azathi ukuthi kuhamba njani-ke. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke abantu bathenjiswa izikhundla zamanga esikwaziyo ukuthi kazikho, ngoba lalo phela ibandla leli likamduru silabantu. Akula muntu ongakuthiwa wena uzabuye uzokuba yilokhu, wena uzabuye uzoba yilokhu. Babarobha ngezwizi nje njengabantwana-ke. Manje-ke kuyadanisa kuba labo kukhanya ingani bayakuvuma khona lokho. Kodwa thina njenge-PDP sizaqhubeka silibandla lezombusazwe, sizaqhubeka-ke sidinga abantu silungiselela ukhetho-ke. Kodwa-ke sidanise kwena labade sithi sisebenzelana nalabo-ke abe-People First indlela-ke abafuna ukusebenza ngayo ukuthi babebuya-ke bezophotha kamalunga kithi kulokuthi bephotha kwiZanu PF lapho abasuka khona. Abaphothi kuyise lo nina weZanu kodwa babuya bezophotha kithi. Yadanisa kakhulu lokho.
Balanda belibandla lenu lodwa yini kumbe lamanye amabandla afana labo MDC?
Balanda bethu ngoba thina bese ingani sisebenzelana ndawonye. Kudala saqalisa-ke inkulumo lezo ngalinanzelela-ke kuma-rally zabo kumbe kunhlelo zabo. I-senior leadership yethu ihamba-ke siya kibo. I-leadership-ke enjengomongameli webandla utentayibithi kumbe umsekeli wakhe uStephankomo bebehamba-ke bengena yena leyo mhlangano-ke bencedisana kukhanya sisebenzelana lapho. Kodwa-ke lapho esiqalise khona ungani siyamangala nxa silezethu inhlelo ezinkulu bebethumela-ke abantu abaku-province, abantu abakuma-district okuthi bekuvele kukhanya nje ukuthi kawalanihlonipho lokhu ebelengqondweni le ZANU PF lapho abasuka khona.